tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuMpalakazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day, iningi labaphila legciwane leHIV eZimbabwe lithwele nzima ngenxa yendlala. Abasebenza lozulu wemaphandleni bathi imali yokwakha amadamu lemigwaqo ehlelwe nguhulumende incane kakhulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Bekunanzwa usuku lweWorld AIDS Day namuhla emhlabeni jikelele, iningi labaphila legciwane lengculaza eZimbabwe libikwa lithwele nzima ngenxa yendlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu njalo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Abantu abaphila legciwane kuleli bedlula kancane isigidi 1.3 million. Futhi abaningi babo banatha amaphilisi ama-ARVs. Ingcweti kwezempilakahle zithi umuntu onatha amaphilisi la kumele athole ukudla okufaneleyo. Sixoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV, umnumzana Dumisani Nkomo.
Si-celebrate isenze njalo. Siyakwazi ukuthi indaba ye-AIDS le isenze ama-organization amaningi aba-rich, ama-individuals aba-rich. But people living with HIV and AIDS baba-poor. As we celebrate, into kumele siyifake mind ukuthi people living with HIV are still struggling. Kwezinye indawo, they are struggling to get medication, they are struggling to get food. Okumancedisa ukuthi baphile. And at the same time, indaba yesigidima ilonke iphila. Kulabantu abacabanga ukuthi lo kwakumele athole i-HIV ngebehavior yakhe. Kukanti-ke kumele sifikele kustage where we invest or we accept each other when it comes to entering zomkhuhlane lo. So ngezindlela, let's celebrate at the same time kumbule yikuthi abantu kabasuki laba abadlayo lonke besidla besiya phambili creating amanye ama-programs angancediyo. At the same time futhi siyabonga i-program khona lokhu okulama-injections okwesangani angasithathwa ahlala ama-days engazange ayithatha masebuzwa sincedisa kubo kulabo abasifoltayo.
Imithi lamaphilisi eZimbabwe ungathi kuyatholakala ngendlela yini?
I-government is trying. It's trying whether you bazama bela-NGO. There are some genuine NGOs and there are some focus NGOs who take the opportunity, but we still need more support. Hoping ukuthi the countries that are providing e-help eZimbabwe akuqhubeke. I wish ukuthi ngaba aqhubeka besenze njalo ngoba we don't want to come in a situation where kuthiwa zithengile ama-tablets vele abantu bakhe bachiyane lapho. So what we are saying ukuthi kakube le ndlela eziningi ezenza ukuthi indaba ye-treatment ibe khona. But yes, atholakala kwezindawo like I've always said, emaphandleni sile problem yokuthi many people are defaulting ngenxa yendlala, ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi lapho kutholakala khona ama-tablets kukhatshana. We want a situation where someone can be given ama-drugs azimanejele for 6 months, for 10 months. Of course, in other places, they are trying to do that. Atholakala yes, but ngeke sisuthiseke ngakho, futhi ukuthi kube more, kungabi le limit in access to treatment.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV. Abakhankasela inhlelo zentuthuko emaphandleni bathi imali eqondane lokulungisa imigwaqo kanye lokwakha amadamu ehlelwe ngumphathintambo wezemali, umnumzana Mthuli Ncube, incane kakhulu. esethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget ngolwesine uncube uphe inhlelo lezi imali engange 22.9 billion zig wathi njalo i 77.9 million US dollars izavela kunhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Imali ayifakileyo buye futhi njalo ayifake ngezigi iyaveza obala ukuthi hayi uhulumende kakhangelelanga ukufeza lokhu akhuluma ngakho ngokuba nangeqiniso akula mali engange 22.9 billion yezigi elizabe livele lingasela amandla kusiyaphela uzibandlela womnyaka ozayo liyawelivele seliwile amandla ngendlela emangalisayo ukuthi ede engakhe amadamu alungise imigwaqo alethe intuthuko emaphandleni ngemali engako hayi kudlalisa isikhathi njalo kuveza obala ukuthi hayi kasiyonto eqakathekisayo njengokokudlulisa ukuthi njengoba sokwaba lisiko ukuthi minyaka yonke kumele kwenziwe ibudget yinto nje ayidlulisayo ukuthi kuthiwe kwenziwe kodwa eqinisweni akuniki bantu ithemba lokuthi kulento ezenzakala.
Yiphi imigwaqo mhlawumbe lamadamu ongathi kumele kuqakathekiswe emathebeleleni?
Nxa sikhangela imigwaqo enjenge wakobulawayo siya enkayi uvele awenziwa ngalutho uzadinga inkalakatha zezigidi zemali ukhangele umgwaqo wakubotsholotsho usuka kobulawayo usiya etsholotsho udinga imali enengi ukhangele umgwaqo usuka kobulawayo usiya efolosi uvele usufuna ukulungiswa uqaliswe kutsha endaweni ezinengi uvele awusahambi begi somelulungiswe kutsha konke khona lokhu angiboni engakwenza nge 22.9 billion yezik ayifakileyo khayela amadamu ngapha ngemathebeleland amadamu anjengabomthabezi afuna ukuthi akhutshwe inhlabathi ukuze agcwale kuhle onxema ngapha pipeline lezi izinto ezinengi okumele zikhangelwe.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kanube. Namhlanje sixoxa noMnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala esidaladeni kobulawayo kanye labanye ephansi kwenhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into le siqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi hayi funa ukuba registered sibe recognized or something. Baqala nje nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngingakwazi ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelani ukumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besizifusa ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama wele phansi uthi uzu ihlizwe yakho vele ithaya sibili ukuthi hey singabe vele bengiphathe ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje sithi no but singamelele ukuthi sibe lama millions even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi singcedise umunye umuntu encedakale ngalo. So ngokukhula ngoba saqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku 100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered njalo kule ndaba yokuthi sasifuna ukuthi sibe sisebenza ngama headmaster wezikolo ngamanye ama organizations kuyabe ku right ukuthi lathi sibe registered sibe recognized.
Abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo okulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani.
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezozijoyina engakhululeka even noma ukhathala noma semazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sethu ukuthi sibone nje abantu bencedakala people who are in need that are supposed to get their help So lapho ngizofila atlimiti ukuthi umuntu onjani umbe umuntu onjani khona apa sikeza sebenza lamanye ama organization lawo vele like as asila ndaba lokuthi uvela ngapi as long as ulesifiso esokunceda abantu
yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa ilinhlanganiso ekuphathiseni uzulu
kule ndaba counseling center is becoming agent day by day because as I remember ukuthi kona abantu abaningi esebenza labo they are so much vulnerable and you know traumatized some of them because of the environment that they are exposed to is very toxic and it's not healthy so silesifiso xa singathola khona indawo esingakwazi ukuthi sibe conduct ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere samnika imali esati waqatha ibusiness yakhe esuyasebenzela kodwa inkinga seselelayo uthi yena akasafuna ukubhema ugwayi so siyaba limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba lechance lespace yakhona ukuthi sibe simnikeza ama episodes simnikeza ama counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes the environment yangkhona iyaba busy kumbe iyaba too exposed ukuthi liyagcina lingasikwanisi ukuthi libe lama private conversations nje umuntu la ekwanisa ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwanisa ukuncedakala so it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba ka test these guys they cannot get jobs because of their status nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye yathi ah ingxenye uzathenta izinto zami ebaleke it's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo nxa singakwazi ukusikelela ama programs ezizabafundisa ama skills labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule zinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengawazi ukuthi kwenzakalani.
Kusigaba sabatsha namhlanje besinomnumzana Chris Godfrey owenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Asihlanganeni nesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngihlabo kancube.
Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu. Salamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami kumthembo sithembayo uGibbs Dube. Namhla ke ngilahlahla njalo ukuthi nithole ubaba oyinyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya. Ukhona ngale ke kobulawayo. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya. Akusitele baba Ngwenya sikhuluma ngodaba lolunyoka namhlanje. Ulunyoka vele kuyini?
Into yabantu bebhinga ubanala nomfazi wakhe kulimale ukukhumala isisu njengoba kukuvele lokukuvelelayo kusiya ngokuthi ulunyoka lwakho lwakhe oluthile lwaba yini bona abantu bebhinga yibe bakwazile ngabebhinga angithi amathonga lani nalaba beswazini labo amathonga i-southern tongas yizo ezikwaziyo ukwenzela ukuthi ngale angithi abafazi bayathathwa yinkosi eswazini kufanele kubonakala ukuthi bathiwa ngayini ukuthi abesebulala inkosi so olunyoka ngoluvalayo ukuthi umuntu engalali omunye umfazi
balubamba njani nxa kukuthi umuntu wangkhona ulalo bayabona ngani
hhayi bayakwazi bona ukuthi bakubona ngani kodwa-ke bayelaphela ukuthi ungavela mbamba yikho labo bebhinga ngithi nxa esenjalo bekhukhumela isisu ngoba engasayethambisanga engasathambisi ukuthi uyayelunyoka khona bayakwazi ukuthi kufanele enzenjani uyazika wena ukuselapha bona ngendlela yabo
ye kuvame kanganani esindebeleni khonokho
hhayi amandebele akukho lokho ngabona umndebele lakho yale kulombini wabezizwe wona bengibatsho wabesindebele naye akukho lokho
ye umuntu nxa sephambanise wakwenza khonokho wasebanjwa kumbe kunjani njani kuyelapheka yini baba ngwenya
akuyelapheka ngoba yena lowo muntu okwenzileyo uthile nguye kuphela ozakwelapha nawuya kubhadalisa kubhadalisa kusiya ngokuya
kodwa ke nxa bekufaka khonokho asikuthi ngumuntu uyabe engathembi omunye wakhe kumbe vele losiko kuyini khonokho
uyabe engamthembi kodwa kuvele okuthembeka kakukho nto uyakwazi ukuthi esindebeleni uyakwazi ukuthi hhayi lwana kazalwa ngubani wafakwa izandla ukuthi bamzalele bekuzalele ngumna wakhe bekuzalele ngumfo wabo esintini sakithi kakukho ukubone lakho kuyabe kuthengile khona-ke obedinga
ye akusitheli ukuthi wena nxa ukuthi umuntu engakucela ethi ngwenya akuzama ukuthi kulungise khonokho nxa umuntu wangikhona sebanjwe ungakwenzani kukhona indlela yangkhona
hayi ngeke ngilamule lokho ngoba ulalelwa abanikazi bakho lapho esindebeleni hhayi ubone kwazi ukuwulamulela uyabe umuntu efundiswe yibo amadonga khona-ke amadonga
ye siyabonga kakhulu-ke zulu kandaba besilo baba lapha namhlanje udavid mkhabenyana ngwenya inyanga enkulu uhlala khona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu ngwenya ungadelelwa kusasa umuntu omdala hayi-ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke beli lami umthembo ozithembayo ugibs dube lalelani uhlelo oluzayo ngeviki ezayo lizabe lilo ezra jesus
siyabonga gibs kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi usenisibanda
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathemba ukuba libe le viki elihle namhlanje ngifuna sikhangele ngodaba abantu abaningi ababa lamanhloni ukukhuluma ngakho kodwa kuyinto eqakathekileyo njalo eyenzakalayo ngifuna ukukhuluma ngokuya emacansini ukuthi kambe lolu daba lokuya emacansini lwadalwa ngubani siyananzelela ukuthi siyafundiswa ngakho abanye sesikhangele ebulenjini siyafundiswa ngakho nxa sikhangele kumabonakude siyafundiswa ngakho nxa silalela abanye abantu bekhuluma ngakho hayi kanti lasesikolo kwaza kusiba khona ama-subject afundisa abantu ngakhonokho nje daba lolu esikhuluma ngalo lemfundisi sizwisise okokuqala ukuba kambe ngubani owakwenzayo lokhu owakudalayo njalo owakudalelayo singabala kuGenesis ichapter ka-2 ivesi ka-7 ivesi ka-7 ithi yona uNkulunkulu wadala umuntu wamenza waba ngumuntu ophilayo kambe uNkulunkulu kutho ukuthi edala u-Adamu wayemdalela ukuthi uzabe lokhu edala abanye abantu ebabumba kumbe kule ndlela kule mhloso ayefuna abantu bagcwale ngayo emhlabeni siyananzelela ukuthi waletha umuntu wesifazane kuthiwana uNkulunkulu wamthatha-ke ku-Adamu wabenza-ke baba ngobaba lomama abangabantu asebethatheni ngakho umtshado wokuqala wavelela kuyena uJehova siyananzelela ukuthi izwi lenkosi lapha lithi kuGenesis chapter 2 verse ka-24 ithi ngaleso sizathu umuntu ongubaba uzothiya ubabakhe lomamakhe abe nyamanye lomkakhe ukuba nyamanye khonaphana lomkakhe kutho ukuthi ngenye indlela babesazana kumbe besiye emacansini ukuze kube labantwana siyabona ukuthi lokhu kwadalwa nguNkulunkulu akudalwanga ngabantu nguNkulunkulu owakudalayo ele nhloso yokuba kwenzakala njani ngakho kokuqala sinanzelela ukuthi lapho uNkulunkulu nguye waletha unkosikazi u-Eve kuyo-Adamu wamdala u-Eve emletha kuyo-Adamu esingathi kumbe nxa sukhangele ngamehlo akathesi singathi kwaba lo mtshato kwaba lokuthandana Adamu wathi leli selili sokungamathambo amathambo ami sokuyinyama inyama yami sokulubhambo lwami esithi ngubani ngumama lo sokuzathwana ngumuntu ongumama u-Adamu lo-Eve bahamba emacansini bengabantu abaphakathi kwesivumelwano sokuthandana abazange baphunge ukwenza ngaphandle kokuthandana ngakho siyananzela ukuthi okokuqala uNkulunkulu kuye ecansini wakudala kungaphakathi komtshato kakwehlukanisanga
lo mchato. Ngakho kwenzakala phakathi komchato. Ngesizathu sani, ngesizathu sokuba okokuqala kuyaqinisa umchato. Kuyaqinisa uthando lwabantu. Into eyenzakala ebantwini abathandanayo. Akulomunye ozasala ezizwa ngani besetshenziswa. Kwenzelwa phakathi kothando. Obesibili siyananzelela ukuthi kwenziwa ngabantu abalesivumelwane sokuthi bahlala bonke. Angathi balobudlelwane. Akuphongi ukuhamba nje siyemacansini zomuntu wonke. Kodwa umuntu othandana laye kuphakathi komtshato. Indlela uNkulunkulu akudala ngayo. Abantu sebatshintsha, sebekwenza kube ngokunye. Yikho kusiba lokulimala enhlizweni, kusiba lemikhuhlane, kusiba lezinto eziningi. Ngoba sikususa ngendlela uNkulunkulu akudala ngayo. Okunye okuqakathekileyo mfuna sibekwazi ukuthi uNkulunkulu wakwenzela ukwenzela ukuthi kube indlela yokuba labantwana. Wayekwenzela ukuthi ubaba lomama bengahlangana. Kuyakwaniseka ukuthi-ke kube lani labantwana. Ngakho-ke kazangaphungi ukwenza ukuba sekuyinto nje abantu abangahamba nje bezenzela bezilalela. Hayi, kwakusenza ukuthi indlela uNkulunkulu azaqhelisa ngazo isizwe, azaqhelisa ngazo uluntu. uNkulunkulu-ke siyananzelela ukuthi nguye wadala lento. Kodwa abantu sebayixhwalisa, sebekwenza ngendlela engayisizwe. Ngakho isikhuthazo sethu yilesi ukuba sinanzelele ukuba lento uNkulunkulu wayidalela ngaphakathi komtshato, njengoba ethule elizwini lakhe. Njalo wayidala esenzela ukuthi abantu abathetheneyo babe lokuthandana, kuqinisa imtshato, njalo kube labantwana. Ola bantwana laba bazalwayo bezalwe phakathi kwezimuli. Kwakuyinhloso kaNkulunkulu leyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba uNkulunkulu wami uzokusiqondisa, size ukuba sinanzelele ukuba yonke into wayidalayo wayidalela ukuthi ilethe inkazimulo kuwe, ingalethi ihlazo. Ngakho siyathandaza ukuba izwi lakho esilikhulume namhlanje lilethe, Baba, ukuba sizithobe enhliziyweni, kodwa siphenduke sithole ukuxolelwa nguwe, Jehova, wena olomusa olokuxolela. Sithandazele izimuli ezikhona, abatshadileyo abalaleleyo, uzayiqinisa umtshato nalapho kuba namaphutha khona. Wena, Baba, ngegama likaJesu uzokubasiza. Amen.
Sibonge umfundisi uHuseni Sibanda ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisa Spanda uxoxa loNompembe olodumo kwezenguqu uThabani Bhamala, yena usethatha umhlalaphansi ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years ephethe lumdlalo.
UBhamala utshaya impembe kokugcina ngesonto ephelele kumdlalo ophakathi kweHelenders Leyard eBarberville Stadium owaphela ngotshikilobhanqa 1-1. Nangu yilandisa ngembali yakhe.
14 April 1982 ngazalela eKwekwe khonapha, ngafunda eKwekwe Primary, eChiedza Primary, ngaya kwaSchool, ngaya eManunuri, ngasesiya eKwekwe Poly, ngafundela khona iaccounting lezi. But angisatractizanga, asenzenza kwe-physical education and sport, ngenza idegree lami khona neZimbabwe Open University. I-career le refereeing le ngiqale ngo-1999, ngayintroduswa ngundoda othiwa nguLawrence Msamira Pamwe, u-instructor wami wayethiwa nguMartin Chiluku.
UThabana uthi lanxa esebeke phansi impembe, ikhona indima asafuna ukuyidlala kwezenguqu.
Mina le bhora soze sitshiyane, like 17 years. Ngiqalisa ibhora leyi kurefura. Up to now, kathesi ngile 42. Siyana le bhora, hayi amboni. Ngiyafuna ngenze i-transition from i-refereeing le ngisiya kwa-administration.
Simbuze ukuthi yiphi inkundla ayijabulelayo.
I-Barberville Stadium. Each time ngingaphointwa ngalingeke ngikwazi ukuthi hayi sense BF ngalingeke emsebenzini kuhle kuhle. Abanye i-BF iyabahlupha because i-crowd leyana vele ukugcwala ukwenza abantu lokhana kuya-intimidate abanye. Abanye abale experience yabona vele ukuthi hayi lapho iyaqhuqha lapho. Manje nama-players azange ngithi ngathi le any player njani ingane iyanihlupha.
Njengabaphathi benguqu abaningi kanye labadlali, uBhamala uthi laye ukhona umdlalo angake apha awukhohlwa.
I-Highlanders versus Dynamos 2013, waphuma ama-red card ayi-2 uJawure from Dynamos lo JB Njabulo. I-Dynamos yawina 1-0 nge-penalty sokusele 2 minutes ukuthi ibhola iphele. Umthulisi wawisu wagwenxa Ocean Mshuri phakathi kwe-box ngaphoint eboxini.
Umzalo wenguqu eZimbabwe ubikwa kule nkohlakalo yenzakalayo onompembe bathengwa ukuthi bancedise amanye amaqembu ukuthi anqobe. UBhamara uthi laye uyake akuzwe lokho.
Izinto vele ngizizwayo like zikhulunywa ama-supporters, ama-refli athengwa. But mina ngazihlangane lakho. I'm glad ukuthi ngizengafika last day vele ngingathini ngingahlangananga la.
Iningi lithi ukuthiya umsebenzi kukaThabane sokuthiye isikhenxe kumdlalo wenguqu eZimbabwe ikakhulu wonompembe. Ngimele Studio 7, ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lenkayi Messengers liphethe ingoma yalo entsha ethi Pindele Muva.
Sanibonani sizwe sakithi Mbingelele okhulumayo ngunqabo Thobo ngihamba nenkayi Messengers Band ngokuzalwa ekhaya ngibuya khona enkayi embuma esigabeni sakovoko.
Kulumangani kulingoma
besigqugquzela abakhulukazi ukuthi sithi thina phindele emuva ngoba siyasinanzelele ukuthi abantu bakithi bayasuka emakhaya elizweni lakithi bayofuna umsebenzi. Umuntu azagugele khona ngale kungananto anayo, kungananto ayicabangayo, engayazi i-deadline yakhe yokuthi ekhaya ngizohamba mhlakabani.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Siselizweni nase South Africa kodwa sizalwane zaseZimbabwe enkayi. Inumber zethu zithi +27 84 21 50 878. Balandele njalo besicela ukuthi besixhase bakwazi ukuthenga umusic wethu online ku-social media. Siyatholakala laphana Ngqabuthovo wenkayi Messengers Band uyasithola ungakungena kanjalo. Phinde futhi usifonele kuleziyana inamba uyawuthenga umculo wethu. Sisapota lathi siba namandla ukuthi sikukhumbuze ukuthi sisebenza ukhumbula ekhaya.
Iqembu lenkayi Messengers lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo kololo gwana kwamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.